Weza masivo esisesigabeni semangwe namhlanje kuletha kamuzi emakorokoro okuthiwa sivalelwe entilongweni okweminyaka engamathumi amabili kulandela ukudlengulwa umntwana wakhe labazukulu. Sisebenzisa isibongo sakhe sakondlovu kudaba lolu ukwenzela ukuba sivikele abantwana bakhe. Umkakhe wabaleka waphephela kweleBotswana kulandela ukukhahlanyezwa kwakhe ngundlovu. Umantshi wethule isigwebo lesi ngeviki ephelileyo. I-Studio 7 eyaveza udaba lolu namhla ikhuluma lezakhamizi kulandela ukugwetshwa kukandlovu. Umkakhe unkosikazi Davida Mtobi Moyo osehlala kweleBotswana uthakazelela ukuvalelwa entilongweni kukandlovu.
Ngiyabonga kakhulu kubu-Studio 7 labo ma-social worker namaphoyisa ukuthi baze bambamba sibili babantwana. Ngiyabonga sibili kakhulu ukuthi laba abantwana baseliya bazosala bengasahambi ezinyathelweni zikayise ekejeziswe layo yezokuthi ukungahloniphi abantu kuyini. Kuyabongisa sibili kakhulu komthetho.
Ukansila wesigaba semakorokoro unkosikazi Lois Phuthi uyakusekela ukuvalelwa kukandlovu entilongweni.
Cela ukuthi besiphatheke kule bantwanini labo njengoba behlukumezeka kangaka ukuthi bayenza i-counseling yabo abantwana babe ngabantwana kuyele esimeni sobuntwana. Singabonga kakhulu khona lapho ukuthi basiphathise khona lapho. Thina njengoba 79 siyabonga mpela kakhulu. Siyabonga kodwa mina bengikufisa ngibone ngathi lokho engikuzwayo iminyaka abamnikeze yona ibe mfitshane kakhulu. Ibe mfitshane kakhulu ngabahle bashaya sibili lokhu anokunzima kokuthi nxa kuyathalaza emuva bene kumnyama phambili kumnyama emuva kube kuyikuthi impela lanxa ezaphuma kumbuza fela phakathi kube yinto angasozava ikhohlwa empilweni yakhe.
Ukhulu wabantwana abadlwengulwayo umnumzana Cornelius Ndlovu ubonga bonke abantu ababhathise ekubotshweni kukandlovu.
Ngicela avuke amacala nawe ethese lo muntu isigebe ngalezi siphinde sithole sinesijeziso phezu kwalezi sijeziso esitholileyo ngoba la makhesi adotshwayo edwetshelwane sifuna ukuwalandelela wonke siwaphande wonke kuze iStudio 7 sisincedise kuko konke okwenzakalayo. Sithanda ukuthi sibonge lapho bantu. Siyabonga umphakathi wonke osincedisileyo kuko konke. Siyabonga kakhulu mahlabezo.
Umakhelwane unkosikazi Sofa Malaba uthakazelela okwenziwe ngabantu ingatsha zikahulumende kanye leStudio 7.
Hayi shuwa siyabonga indaba esizizwayo sizwa ukuthiwa khona umuntu okade ehlupha ehlukumeza esenza yonke ubolobububo obungakho kade benza phambi ebantwaneni ngapha engubaba ngapha engumzali kodwa ephilise abantwana njengenyamazane eziphilise njengenyamazane. Siyabonga mpela lo umthetho usidlale indima yawo futhi la umthetho udlale indima encane mpela bekumele ukuthi mpela lo uba bethole mpela isigwebo esinzima esizenza ukuthi omunye lomunye kusasa uma efuna ukwenza ububi obunjengabona lobo ebona ukuthi ecabange kabili ekwazi ukuthi umthetho kawudlali. Singabomakhelwane singabomama sithi siyajabula mpela ukuthi namhlanje sekusimo wethu sikhululekile sesijabulile ukuthi ekugcineni umthetho suze wasebenza sesibonile ukuthi umthetho ukhona uyasebenza uyaphila sesizohamba sikhululekile. Loba ilanga liyakutshonela ukwenye indawo loba uhamba ukhululekile kasisoze sipesi sasaba ngoba bese sihamba sesisethuka uhamba uthalaza ukuthi ngizathi into ngiyahamba ngithushelwe ngumuntu engenze into engalunganga.
Isakhamuzi semakorokoro umnumzana Alfios Ndlovu uyabonga kakhulu.
Studio 7 siyabonga kakhulu ukusiphathisa kwenu ngalesi sigebenge bese sihluphile kambe umuntu okwanisa ukuthi abambe umntana wokuqala amzalise umntwana aphinde wesibili amzalise umntwana athi umntana ke lo amzale lomntana akhe wokuqala aphinde amnyukubeze yona le nto ebizwa kuthiwa kuyini khona. Siyabonga amapholisa asebenzile kakhulu. Siyabonga mpela amapholisa ma lingaqhubeka libamba izigebenga ngale ndlela. Siyabonga kodwa amacala hhayi amacala asasekhona sicela balandelele lama-social welfare bayawalandelela lamacala futhi lamacala lo muntu awunje lamacala mathathu 20 ezincane kakhulu. siyacela ukuthi abe welfare balandelele, siyacela ukuthi uma bengancedisa futhi laphana umama lwana Thabisa Mthobi usemthingweni nguye osekhangelela abantwana bona laba abantwana abazala indoda yakhe khonapha ekhaya.
Asenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu legqwetha likaNdlovu. Hayi-ke sima lapha namhlanje uhlelo lwamasiko, silethemba lokuthi siyahlangana singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo.
Namasiko ubaba mkhulu babelobola.